hayi nje into ecasilayo kakhulu njalo into emangalisayo ukuthi khona uhulumende ubhizi uya ngapha umnankagwa ube ngapha e-America ekhuluma esithi ama-sanctions akakhitshwe ngoba iZimbabwe isenza izinto ezilungileyo isilandela umthetho kodwa into yenza ukuthi ama-sanctions lawo efakwe yikho kanye khonokhu ukuhlukumezwa kwabantu ujob sikhala khona manje usejele uhlukunyezwa ngamalanga wonke ngendaba yona le ezombusasa
uthini-ke ngofisi lojuli bans laba abagwetshiweyo izolo ngodaba labo lokutshengisela
uTsitsi loJulie Banzi abayenzanga into engekho emthethweni ngitsho lakancane bamane bazibambela amabhakani bama ngokuthula ayisikho osingasibona kulokuthi khona abantu laba bathiwe hhayi besephula umthetho kukhona umthetho weZimbabwe uyavumela ukuthi abantu bakhulume abantu batshengisele lokhu abangathakazeli ngakho abangathakazi ngakho okuyabe kusenziwa nguhulumeni yikho lapha hhayi asiyiboni into elungileyo le eyenziwa nguhulumeni kamnankagwa ngoba lokhu abakwenzayo kwahle kugcwalisise lumbono we-America lombono wabanye abantu abafaka ama-sanctions awokuthi uluntu aluhlonitshwa ezimbabweni ngumbuso kamnankagwa hayi le into into lihlazwe lelenziwa ngumbuso kamnankagwa olwenziwe ngumbuso kamnankagwa kulungama khona manje nje sele sengezelela abantu abangamashumi amane abenyathini ujob sikhala usithole basemajele ngendaba engekho engabonakaliyo engakhulunywayo kodwa khonapho-ke usu ubone abantu abayenza amacala abonakalayo owajajena labanye bayanikeza ibheyili babhu hhayi lokho hhayi asithokozi ngakho sibili yinto engathokozisiyo engathokozisiyo wonke umuntu omele amalungelo esibaba.